ukugwela fanyizima sizongizungu lokhu mina bengakaya ngubuni bekuba indizungu ezihamba ama-1-1 kuhamba vele kulandelana kukubuthene njalo kudla yomthinto misaduba izima kuhamba abantu besezigayini bahamba bekunyathela phezu kwakho kungakuthi sibinakuthutha kuthuthele khona sekugcwele indawo yonke mdala njalo kuyadla izimo zokuzenze kubi okudlule khona umabeni kudla kuthakazi kuthi vele amahlambo kwacediyayo zima dube hhayi nako wakuthola kuseze njalo ngapha amatopu kade kungafiki laba bakuspreyayo so kwabakuspreyele kwenze izigaba lapha kelokhu esikhangeleyo bethu abazakuya ziwani iziki manje a asikaboni lutho sini
pho-ke liyenzani khonapho njengezakhamizi
vele kumnyama baba ngoba le mithi kundlela siyazi esingakufakela yona njengezakhamizi sesikhangele bona bona ama-agritech imhlambo zangabuya bakuspreye bakubulayo thina sibizisemnyameni zeyikukhala nje yikuzama nje ukuthi kuveke ecenga masimnyameni zam le cenga esimnyame yicente mbhodise uma kukhrosa khona phana ilanga lishisa kuyafela khona phana yenze into encane esingayenza hhayi kakhulu kungenile bakusibulele sizi
ubona zani amabele kudle kanganani kodwa
amabele kwadlile duko kokuthi ama-hectars nje angikwazi ngambhala ama-hectars ungawama-hectars amangaki kodwa-ke hhayi kulobuywa ba kakhulu ukuthi sibile sithembe ukuthi izulu lokulima ngisaphuze ukulima pho khonokho izula seliba laba liningi amabele abasengani ayacina nganakhulakhula pho sokuwahlase izinto lokokuthi kwadlile abadunga ukuthi sibili isilinganiso sakhoenza ukuthi lezindima ezintsha lezi uthaka ugele ukuthi inhliziyo yodwa ezinga khona kudla kakhulu baba.